isikhathi elingithi lekwazi ilizwe linye ngalinye lifanele libe le mali yalo kodwa kuqakathekile lakuthi uhulumende ne-25 sesikhulu babe nengqondo yokuthi bengathi bahlanganisa imithetho yemali kumbe i-monetary policy lezinto zomhlangano wezami ngoba yikho kuzaphambanisa-ke ivalu yemali ngingathi sebebhidlisa-ke imnotho senza ama-programs ye-politics sebedinda imali eneningeni akuqonde kathesi ukuthi ukuze sibe lethemba lamaziki kakube nelinki elizimele lodwa lingaze lavoxa izinto zemali lalokho ohambelana lombuso welizwe yinto ngakutho okwakhathesi
ye sibuye kuyo sibantu uyamuza lapho ngwenyu yatho ukuthi lapho akumelanga kuhlanganiswe inhlelo zezanu lakhonoko ukuthi kudindwa imali kuyagcina kuphambanisa ivili leziki yena leyi ungathini khonapha
angazi-ke masuwumnotho wezanu engwenya usithela so ukuthi umnotho wezanu uthi nxa isiimo sezanu nxa sikhuluma ngemali sikhuluma ngendaba zelizwe usengenisa ngathi izanu izanu iyabusa angithinga imali yezanu yena eyikhangela ngokuthi ngoba iyimali kuseyizanu ngumbuso wezanu umbuso wezanu vele yebusayo kusukisela ngo-1980 lathiyane lakho lokho vele iyabusa izibuse laye ibuse le mali zona zakhe zintshi ena kamele iqinise sifuna njengelizwe ukuthi ke sivule ikhedi elitsha sivule siyenze into ezaphumelelisa ilizwe singabe lokho sibuyela eyizanu ini ini ha-a asibe kingena ukuthi kuthiwa ngoba lokho ngezanu ngoba laye engungena kanjalo izanu ngathi ungungena angayala adi angisongena ngoba izanu sithe ungungena inxa yesesaliziki kuthiwa nokuzala yena ilizwe lakhe eyaliyala izidina lezimbabwe asiyamukeleni yiyona le sikhona esiqalisiwe njengongwenya abe ngumuntu othi iya nasi imali ake siyisapotenini sisonke njengamazimbabweni sokubuyela umbuso wezanu yikho lapho kusukelela khona njengezimbabwe ngoba thina sesa-indoctrinatwa kwathiwa kumele sitshintshe sitshintshe umbuso sitshintshe sikhiphe izanu izanu kayina problem
ngwenya ngena khonapho
ukuthi uthi uvele isibandakazisa ngengikhulumileyo ungasikhangelisise ingawuthi yaqalela ngaphi uGideon Gono noJohn Mangunda basuka abantu behlanganisa i-monetary policy lama-program ama-political programs ezanu o-mechanization o-extra bathi khona i-quasi-fiscal expenditure kuthengwa izimali zidingwa kuthengwa amabhasi ezupko ayethwala abantu bezanu mina ngithi khona hhayi asisoze sikhangele khona ngithe khona mina imali amaziki nxa ibhenki i-reserve bank yezimbabwe ingazimela iyodwa kungaze kwahlanganiswa ama-monetary policy lama-programs ama-political programs ezanu ngoba ye loba engazathi yena hhayi zithiyeni i-programu ezanu le le-monetary policy kodwa izanu phela yilo iqembu elibusayo so kungaba lama-temptation okuthi bainde imali befinansa ama-programs ezanu vele wathi ugideon Gono laye wabe sewavuma bafowethu wathi i-elephant in the room yi-political problem so kungaze iqathaniswe ukuthi kule-monetary policy e-independent la magana ufike programs a-independent hhayi ngibona ngathi iziphi ungaba lelotisizesise
ye siyakuzwa kakhulu ngwenya angena khonapho-ke mdaweni
inyamuza uphuma ama-monetary policies izanutef njengibusa but yena ukhuluma ngama-policies aphi nxa esekhuluma ngabo from independence independence sivele siyayazi sonke sazalwa sonke ngo-1980 sasesizele kwayenzeka kwayenzeka kwakusenzakalayo kathesi sikhuluma nge-monetary policies ezisekela izidi sure or bond or a TVS sabeloko sibhesa ngabo ukuthi hey business is business yebona ye kwehlula babhejara babebhejara sithi le ayisoziwe le ayisoziwe le ayisoziwe message yangkhona sesilabo umkhona zilabo abasebenza kanjani akuvumi khona apho mina ngithi asisebenze nini kube nini izikimani lathi sibe ngabantu esithi sathi siphila baba nemali esebenzayo elizweni ila manje imali leyo zabantu esithi hey kwabo nabo zigqoko nabo abacds abangasebenzanga vela kusebenza nxa kungasebenzi iphela then akusela muntu ezayisebenza leyo mali imali yezimbabwe ngeyezimbabwe ngeyelizwe lethu lathi asithini sathi siphila sathiya sokule mali esebenzayo